Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 4 Ncwabakazi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abalithumi ababulewe ligcikwane le-coronavirus izolo. Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele-South Africa le-EFF, umnumzana Julius Malema, usethembise ukuvala isigodlo sommeli weZimbabwe kulelo lizwe phezu kodaba lokwephulwa kwelungelo likaZulu.
Lokho kusenza lathi kusinike ukukhudumala ukuthi umhlaba kawusikhohlwanga ngalokho esikwenziwa nguhulumeni kaEmmerson Mnangagwa.
Obethunjiwe ngeviki edluleyo ngolwesine kobulawayo watholakala echayiwe walimala kakubi ngomgqibelo, uTawanda Mujehiwa uzahanjiswa emthethwandaba lamhlanje owanquma ukuba kumele avezwe ngabamthumbileyo kungakedluli amalanga amathathu.
Isimo atholakale isosona kuyadanisa, uchawa ungani umuntu obulala inyoka.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abalithumi ababulewe ligcikwane le coronavirus izolo, njalo lwabika ukuba inani laba le gcikwane leli elizweni jikelele selisedlula inkulungwane ezine 4075. Kubikwa kubhubhe abesifazane abane labesilisa abane eHarare, kuthi oyedwa obhubhileyo owesilisa udabuka esigabeni seMashonaland West, lo yedwa owesilisa njalo odabuka esigabeni seMatabeleland South ngomunye njalo laye obhubhileyo. IHarare yiyo esikhokhela ngasebe bhubhile abangamachumi amathathu lasithoba munwe munye 39, kulandele kobulawayo okulabangamachumi amabili 20. IHarare iyakhokhela njalo kunani labantu abalegcikwane leli asebe inkulungwane eyodwa lamakhulu amahlanu 1584, kulandele kobulawayo okulaba fika phose inkulungwane eyodwa 996.
Siyalincusa kuhlelo lwabatsha olwe D-Connection. Kuliviki sixoxa labasakhulayo ukuzwa imibono yabo ngokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Sathinta njalo udaba lomumo oselizweni kwezombusazwe. Mthwakazi omuhle, asihlanganeni kuhlelo D-Connection ngo-8 ntambama. Lilami uMike Hobe ku-Studio 7.
Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa le-EFF, umnumzana Julius Malema, usethembise ukuvala isigodlo sommeli weZimbabwe kulelo lizwe phezu kodaba lokwephulwa kwelungelo likaZulu. UMalema uthembise ukuvimba iziphathamandla zesigodlo sommeli weZimbabwe kwele South Africa ekuqhubeni umsebenzi wazo. Nxa ilizwe leZimbabwe lingaqhubeka lisephula ilungelo likaZulu, umnotho weZimbabwe ugxile ekuthengiselaneni lele South Africa, okungabangela umonakalo nxa isigodlo seZimbabwe singamiswa umsebenzi. Lokhu kuza ngesikhathi umkhankaso wenkundla zokuxhumana ebulenjini be-internet okuveza ukunganakakelwa kwabantu beZimbabwe nguhulumende othiwa hashtag Zimbabwean Lives Matter osulumathe phose umhlaba wonke. Sixoxelo nobhala jikelele webandla le-Communist Party of Zimbabwe, umnumzana Ngqabutho Mabhena, ongumkhokheli njalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, eZimbabwean Community in South Africa, othi bayamukela umkhankaso lo.
lokho kusenza lathi kusinike ukukhudumala ukuthi umhlaba kawusikhohlwanga ngalokho esikwenziwa nguhulumeni kaEmmerson Mnangagwa. Kanti futhi okunye kumele sikuchasise ukuthi umbhikisho obewukhona ube yimpumelelo enhle kakhulu. Impumela yawo iyilokhu ukuthi noma abaqoqayo kumbade beqoqa lo mbhikisho, umbhikisho kade bethe bona abantu bahlangane endaweni lapha abahlala khona babe ngamaxuku amalutshwana ukuthi batshengise ukuthi kabahambisani lalokhu esikubiza sithi corruption, ukungahlanganeli kwabo kwenziwa ukuthi uhulumende uthumele ibutho lamapolisa. Khona lokho kodwa kuyimpumelelo ngoba uhulumene uthethe imali eningi wayifaka ebuthweni laseZimbabwe lemapoliseni ukuthi bagcwale indawana yonke ukwenzela ukuthi abantu bengajengiseli. Abantu bagcine sebezihlalela emakhaya, abantu bangahambi bayakulwa lamasotsha njengalokho esakubonayo kungenwa ezitolo abantu belutha bethatha impahle zezitolo. Khathesa uzange kwenzakale lokhu, impumelelo enhle kakhulu. Kusifundisa khona ukuyana uGandhi waseIndia lapho ayekhuluma khona ngombhikisho okuthula abantu bethule.
Ngokubona kwakho kungancedani lokhu? Siyabona ukubana ukutshengisela kwehlule khona lokhu abafuna ukukwenza ku-internet kungaphathisani vele?
Sisiya phambili, sifisa ukuthi lo mkhankaso uqhubekele phambili, umhlaba wazi ukuthi uhulumeni waseZimbabwe akavumeli ukuthi izizalwane zaseZimbabwe zibe lelungelo lokukhuluma. Sibona futhi lokho eqhubeka elanda labo ababesenza ikakhulu ama-mask abhalwe ZANU-PF must go, bebalanda ezindlini belanda ama journalist. Siyakugxeka kakhulu. Yikho ke sifuna umhlaba wonke ukubona ukuthi lokho kwenziwa nguhulumeni ongalandeli amalungelo abantu, ongafuni ukuthi aphikiswe intando kayiphikiswa. Yikho sithina sithi abasebenzi izalwane zonke zaseZimbabwe, abantu abahlala emakhaya, izakhamuzi zemakhaya, umhlaba wonke kawuzame ngendlela zawo zonke, umbabantu kabazame indlela yabo yonke ukuthi babambane babonise ukuthi thina njengezalwane zaseZimbabwe uhulumeni wethu akasiphathanga ngendlela.
Umnumzana Ngqabutho Mabhena unobhala jikelele webandla le-Communist Party of Zimbabwe njalo engumkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, eZimbabwean Community in South Africa. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhona le eSouth Africa. Kunjalo nje umnumzana Julius Malema uqale ngeviki edluleyo ukuxophana lohulumende weZimbabwe ngemva kokuthi uzabhadala abelungu imali yamapulazi. UMalema wasola lokhu esithi yikubuyisela emuva umzabalazo wezomhlabathi. Kodwa izolo osaphethe isikhundla sesikhulumeli sebandla leZANU-PF umnumzana Patrick Chinamasa usole uMalema esithi usebenzelana labakucele leZANU-PF elithiwa iG40. Kesizwe amazwi kaChinamasa ekhuluma emsakazweni weZBC izolo.
And I want to say this to Mr. Julius Malema. Making inflammatory speeches and donning red worksuits and berets do not make a revolution. A true revolutionary, which by the way you are not, first and foremost would acquaint himself with the concrete situation he is facing and would plot step by step the tactics and strategies on how he can attain his revolutionary goal.
Lawo ngamazwi kamnumzana Patrick Sinamasa osaphethe isikhundla sesikhulumeli sebandla leZANU-PF ekhuluma emsakazweni weZBC izolo ntambama. Wabethunjiwe ngeviki edluleyo ngolwesine kobulawayo watholakala echayiwe walimala kakubi ngomgqibelo uTawanda Mutshehiwa uzahanjiswa emthethwandaba lamhlanje owathi kumele avezwe ukuyafakaza ukuthi mpela usetholakele. High Court inqume ngomgqibelo ukuthi amapholisa kwakumele aveze umthehiwa wathunjwa ngabacatshangelwa ukuthi yiwo amapholisa kungakedluli amalanga amathathu. Kwathi ngelanga linye ntambama umthehiwa ongumzukulu omhleli wenkundla yezimlife.com umnumzana Mduduzi Mathuthu watholakala ejikelwe duze langakibo emahatshula elamanxeba esabekayo njalo ecatshangelwa ukuthi wanathiswa ithefu. Umthehiwa wathathwa labanye abazukulu bakamathuthu ababili lodade wakhe ngemva kokumswela endlini yakhe uMathuthu. Vathi kumele aziveze lapho acashe khona andubana bakhulule abomndeni wakhe. Amapholisa afika ahluthu namafoni akhe lama laptop esithi ayamdinga ngoba engomunye wabantu abatshotshozela ukugenqulwa kombuso wezanu PF ngodlakela. UMathuthu nguye waqala ukuloba udaba lokuchaphazwa kwemali ngowayengumphathintambo wezempilakahle umnumzana uBhadaya Moyo lamadodana kamongameli Emmerson Mnangagwa. Abanye abazukulu bakaMathuthu lodade wakhe bakhululwa langalinye. UMthehiwa yena ulokhu elalisiwe esibhedlela njalo igqwetha lakhe umnumzana Ngqubani Sithole uthi ulimele kakubi. USithole uthi uMthehiwa engehluleka ukuya emthethwandaba namhlanje ngenxa yamanxeba bazacela uManzi ukuthi azihambele esibhedlela ayembona ukuthi usetholakele lokuthi ukusimo bani.
Isimo atholakale yiso sona kuyadanisa, uchawa ungani umuntu obulala inyoka. Indlela achawe ngayo izisa ubuhlungu kakhulu ukuthi ngesikhathi sanamuhla kulomuntu ongabamba omnye umntwana omnye umuntu olegazi ngendlela yena leyo ubuhlungu kakhulu akuzwisiseki. Ngakho ke siseselohambo kakhulu njengamaZimbabweans lokuthi sizwisise ukuthi ama rights ethu amenjani. Kuyadanisa kakhulu, ulimaziwe umntwana lwana ulimele kakhulu.
Odokotela bathi ulimele okunganani?
Kube le hunga hunga odokotela bengani bakufaka kwe oval ukuthi hayi ama kidneys akhe ungani afuna ukuba le problem encane. Ngakho ke hayi siyabonga ukuthi odokotela bayagijigijima bazama ukuthi bakulungise ngoba kuvele sokuyinto amanzi asechithekile. So yonke into sesibanjwa ngesiphangephange olokhu esesibhedlela from all we know and bazama ukuthi bakulungisise khona.
Liza mangala yini emthethwandaba lidinga ukuhlawulwa nguhulumende phezu kokuhlukuluzwa kwakhe?
UMthehiwa yena ngiclient yethu ngiyoza sinika ama-instructions okuthi siyibambe njani indaba leyi. Kodwa obala ukuthi ngendlela achawe ngayo kumqoka ukuthi laye agijimele enkantolo, inkantolo ikubambe ngendlela okufuze kubanjwe ngayo. His constitutional rights have been violated. Ngakho-ke yena uza sinika ama-instructions thina singomathuma omathunywa kalampontshi. Ngaye sethe wathi hayi kayibanjwe ngendlela enje awu siyefela khona njengomkhaza.
Bakhona abathi isadaki le-African Union kumele zingenele kudaba lweZimbabwe zimise ukuhlukuluzwa kwabantu okwenzakalayo. Ulubona njani lolu daba?
Ngukhangela ngelihlo lomthetho. Thina njengama signatories SADC njalo ne-AU kule role okumele bayidlale nxa sokuthe kwaba le situation esihlangana nayo le Zimbabwe ukuthi sure uhulumende nango sevuke ubhinya nango ubaba sechaya abantwana usechaya abantwana sekudliwa kaloklubhu. Hawu abafowabo kambe bangamkhangela bathule, kumele ukuthi bamkhuze ngoba amalungelo abantu ngendlela asebanjwe ngayo lapha eZimbabwe ngelihlo lomthetho hayi kuyadanisa. So into enganiyadanisa ukuthi kathi iSADC leyile AU izazingenile sokubule umntakabani njalo sokuhlukunyeza umntakabani ngoba namhla ngutawanda kusasa sikwazi ukuthi kubani. Njalo asingeke size simelele ukuthi babe babili babe bathathu. Angithi khonokho sokusuke kwenzakala into sokumele ukuthi ngabe iSADC BAU isishwa isike yaishwa i-statement njalo yakhuza umfo wabo angabe lahleka phela genuinely kodwa kakhuzwe yibo okuqakathekileyo.
Mnumzana Ngobani Sithole ligqwetha elimela uTawanda Mtshehiwa ubexoxa ecingweni lontungameli inkomo Studio 7 ekobulawayo. Uhulumende yena uthi kasoze egoqe izandla ebukele abantu bezama ukugenqula umongameli Emmerson Mnangagwa embusweni wakhe. Le Studio 7 ezakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. Okwamanje kesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe obelibutho uEkhomodo Jasper Chimetsa ukuba ngusibalukhulu wezempilakahle. UChimetsa uthatha isikhundla esathiwa ngunkosikazi Agnes Mawomva oselesikhundla sokukhokhela ikomiti elwisana lokumemetheka kwegcikwane lecoronavirus. Iphephandaba leChronicle lithi kulabantu abahlanu abamiswe emthethwandaba izolo phezu kodaba lokutshotshozela umbhikisho ongasaphumelelanga ngolwesihlanu. Ababili bathiwa babonakala emgwaqweni bethwele iflegi yeZimbabwe. Okwamanje kesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumele ngeWhatsApp.
Sarubonani, sarubonani ku Studio 7. Mina ngokuzalwa ngizale enkaya kwesikhobokhobo. Ngizama ukunxusa abantu bakithi kwesikhobokhobo ukuthi hayi asivule namehlo bantu bakamthwakazi. Votela umqondisi moyo. Kunini sivotela izano PF, sivotela omnanga kwabonke ochamisa. Ngamashona mosibonke laba bantu. Sivotela kungelalutho abasinaka ngalo thina emandebeleni. Na ngumqondisi moyo usekhona. Uzama ukusivusa thina amandebele ukuthi vukani. Vukani lonke lizenzele lani kunini sifuswa ngamashona ngakho sithi asimlandeleni umqondisi moyo bakwethu siyabona.
Ya ngu 04 khuluma eKezi Marinoha ngibona kuyinto enhle ukuthi abantu baqhubeke phambili kube kwenziwa iviki zonke lokhu kwenzela ukuthi igovernment lekhona ishone phansi yephansi njengoba namafemu nesitolo kunje kuvaliwe iyaluza yonke into ibambe ngakho so nama socha namaphoyisa ngicabanga nawanesandla kukhona lokhu siyakubonga ukuthi bakabavimba abantu bengayo emsebenzini kuhlala ezindlini yabona ngu 04 lo ikhesi Marinoha.
Ndivuka njani Studio 7 lawo wonke abantu abakhona emakhaya abalaleli. Hayi mina ngivukile ngapha mna ngisibulo esigabeni simathebeleni North. Sorry into esikhathazayo lapha mna into engithanda ukukhuluma ngala kanti njengoba nakuthiwa lapha sikhulume lelo wayini kuphela singakhuluma indlamu ukuthi abantu bezanu bona kanti kabakho yini kesizuvo lwabo bona ngoba labo ama-supporters ezanu ngabantu esihlezi labo abantu esiphila labo bona bathini ngomumo okhona bathini ngezinto ezikhona ngoba lapha kuzwakala abantu be-MDC kuphela kuzwakala ama-opposition party kuzwakala kuphela yihoda zwakala bona be-ruling party kanti bona bathini on the ground sizuke sizwe bona ukuthi bona babeka mbono bani ngelizwe leZimbabwe babekana abahlali besizwe imibono yabahlali ukuthi kanti bona bathini
njalo futhi indaba yamapulazi uba Mnangagwa amethu ubhadala abelungu amapulazi uyenza kuhle kodwa sifuna ukuthi amapulazi lokhu athathwa ngendlela engayisiyo ilizwe lahle lafa njalo uma ebabhadala abantu labana kube kurayithi ebabhadala bebeledekhi bezohlala futhi emapulazini yabo bethole imali yokuvusa amapulazi abo labana abantu bephume emapulazini ngoba sifuna i-cold storage ivuke kube le nyama eziye emazweni ilizwe lethu linothe libe le mali uma Mnangagwa engaxotha abantu emapulazini hhayi siyamvotela uyahlale khona kananzeleli ukuthi into yewisilizwe liplazi kuphela abantu balemizi ngathi umuntu lomuzi wakhe yibo iphinde ibe lomuzi khona lesigangeni noma sihlalisane wakhe so ku-right ukuthi thatha amaplazi ilizwe abalungu abancinge bakhomba sidi imali yabo lezo bivusa befake ifensi ilizwe livuka abantu besebenzi.
Studio 7 ngiyabingelela kwa-Studio 7 kwasakazi betalela umsebenzi omhlaba sivelayo nami ngithanda ukuye ngiphoselami ilizwe ku-Studio 7 mina inkosi nxa ingangivusisa sibili lami ngibe ngumongameli ngibe ngupresident mina umuntu wokuqala sivile kumbambanga ngifake entolongweni umalaba
ngivayile ikhanda le-corruption, ikhanda le-corruption igcwele kuye kanye ujaji omkhulu nene nguye-ke uku-corruption ena ngakhulunywa ngenkohlakalo okukhulunywa ngomalapa ngingafaka yena strategies endilandela lothi bona bobabili yiba bale-corruption bokuqala ayikho-ke beyiveza i-corruption ngoba vele yibo yiwo amakhanda e-corruption bona.
Salibonani, salibonani umkhokheli okhulumayo. Bengicela ukukhuluma nje into ezimbili lana. Bengifuna ukuzothi kanti lilizwe linjani lo president ongafuna ukuzwa ama mistakes yakhe akwazi ukuthi alungise. Abantu uma befuna ukusola bayavalelwe ezindlini betshaya sokusiba sobalwa ukuthi ke lana sikubuswa ngenkani. Ubuswa ngenkani, amazwe onke siyabona nto betshengisela bekhomthotha into ethile abayifuni. Kwenzakala njani khona lokhu? Hhayi, kunzima-ke kodwa-ke kumele umuntu ebekwazi lapho okurongo loku kuhle ukuthi abantu bazonda into abangayifuniyo yini ukuze badonse amasoyisi. And futhi ekhumbule ukuthi ufakwe ngabantu-ke ukuze abe lapho namasotsha la namaphoyisa konke kumele bekwazi ukuthi silungisela khona khona thina sodwa. Ngiyabonga.
Sisalibonani kustudio 7 ngiyalibingelela. Mina ngingwenya ngiye ngicele lapha ukungena ehlelweni luka studio 7 lapha ku live talk. Ngangicela ukuthi mhlawumbe nxa kuyabe kukhona imihlelo ezikhulunywa ngazo nami ngibe sengithola mhlawumbe isihloko sodaba ukuze nami ngikwazi ukuba nami ngibeke lami lokhu engiyabe ngikubeka nxa kukhona mhlawumbe lapho kukhulunywa khona.
Yani basakazi bethu boka studio 7 okukhulumayo ngundodana Ndlovu eCardiff Park eGarikayi lapho kwapha nje khona khona omunye unezi. Mina umsebenzi wami wasakazi ngikhaphenta ngisebenzela kakhulu ezindlini. Izolo ngibizwe ngumakhelwane wami khona phana lapho kwapha nje khona icorona esitina ngizomfakela isivalo uthengisa isivalo esitsha ngizomfithela endlini yakhe khona phana. Hayi mina ngizange ngavumelana nakho ngiyalile sibili kodwa ukwala kwami ngithe angilamathuluzi abolekiwe ngomunye umuntu lami ngisezama ukunqabela impilo yami kodwa hhayi ngibonile sibili ukuthi i-corona abayithathi serious.
Masakazi Studio 7 ngiyalibingelela babalaleli ngilibonga njalo ngilitshonipha ngodumo olukhulu sintiqhobe kanti senza njalo likhuluma umsakazi olokho angithi siyakhuluma ama-recorded avula siyacela zihlobo zethu ukuthi lalo basibaningi lathi kuphelaleke lithi chacha okwethu lapho hhayi asila amaningi sikhuluma ukuthi bakithi sesidiniwe ngezani PF bakithi siyacela ukuthi asizameni bantu kubambana eZimbabwe silweni impi njoba abadala bethu babaqeda ngegugurawundi besicela nje sife ukufa yikufa ukubhubha yikubhubha bantu beZimbabwe asikhipheni umbuso wezanupiyo sesidiniwe bakithi ngokuthwala nzima abantu abethu bathwele nzima eZimbabwe siphandle sithwele nzima njalo nje akulunge lethi lizwe kanti ngelinjani kati kade besicela ukuza imali ezidoletha phandle kwamazwe ukuthi kati ziyakhupha isikhwama sezanupiyo lesi sivuza esingathungwanga ayisesikhathele bantu abesicela ukubana umbuso wezanupiyo ukutshintsha katonza umuntu ungela ngitho ngitho kukodwa okokuthi thiwa iyenzile asikhathele bantu sidiniwe ake zame ukuthi bantu bezimbabwe sikhipheni izanupiyef. Ngiyabonga Mankala seBotswana ngikhuluma ngila eBotswana.
Lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyacela ke balaleli imilayezo yenu ibe mfitshane ukuze senelise ukudlala yonke. Siyabonga. Okwamanje ke sikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Inani lasebele gcikwane le coronavirus ngapha kwele Melika selisedlula izigidi ezine 4.7 million labulala abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu lamachumi amahlanu 155,196. Sicocele isivalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Mandla Mkhwananzi ukuze sizwe ukuthi edolobheni le-Ohio lapho ahlala khona kumi njani.
Ya umama we-COVID-19 ngapha hhayi kawumuhlanga sibili Dawu masaka ukukhanya igciwane leliyamemetheka sibili ngesiqube esikhulu kakhulu okokuthi ngomvulo wona lo odlulileyo amalanga amabi amafitshane ayedluleyo ugavena walapha uhle wapha ofaka isinqomo ukuthi wonke umuntu akabe lama mask, wonke umuntu akagqoke imask ikakhulu endaweni zepublic. So into esikhona ukuthi lalaba kade bengafuna ama mask soke sebefanele bawagqoke. So umama lo umobe sibili kakhulu kakhulu ya asikabona ukugcina kwawo.
Indawo sezivuliwe yini ezifana lamabhawa, amabhayisikopo lezinye ezokuzilibazisa njalo abantu bayahamba yini endaweni lezi?
Ya indawo sibili zivuliwe indawo zokuzilibazisa kodwa indawo kule limit yabantu abangangena khona ngesikhathi sinye ngasinye. So kodwa lanxa zivuliwe kakusikho lokuyana okwansuku zonke. Kodwa ke hayi indawo sibili zivuliwe konke nje lama ngendawo zabantwana ezokudlalela lanxa kunengi nje kwakhansilwa vele nje ekuqaliseni kwenyanga kumbe ekuqaliseni kwanale season kwale kwakhansilwa sibili okuningi neye so njengama parks lawo akuzithokozisa abantwana lezimoto kodwa hayi okwezindawo zokunatha lokudla kuvuliwe lanxa abantu nje behamba bexwaya besesaba kodwa nje kuvuliwe.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Ohio ngapha kwele Melika. Namhlanje othi besikhangele inhloko zendaba. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abalitshumi ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa le-EFF umnumzana Julius Malema usethembise ukuvala isigodlo sommeli weZimbabwe kulelo lizwe phezu kodaba lokwephulwa kwelungelo likaZulu. Obethunjiwe ngeviki edlule ngolwesine kobulawayo watholakala etshayiwe elimele uTawanda Mutshehiwa umele ahanjiswe emthethwandaba namhlanje owanquma ukuba avezwe ngabamthumbileyo kungakedluli amalanga amathathu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.